VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebuseni mhlaka 13 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqola elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela.
Amakuponi kaso zancede lapho kungela mkhona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makuponi. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphande abuya azongena ngendlela efaneleyo.
Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuzaba licala ukwenza lokho.
Nxa kuthiwa iBiopsi kutsho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane, bathathe mbijana ipiece yekidney bahambelayo bayekhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani.
Idolobho leNew York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo indawo eziningi eMelika sezivaliwe okwesikhatshana. Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela. Abagaya impopho bathi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubadingela umumbo phandle kwelizwe. Phezu kokubumba iqula elibona ngalolu daba, uhulumende uphinde wasungula uhlelo lokunikeza uZulu amakhuphoni okuthenga impuphu ngemali ephansi. Kodwa udubo ikuthi lokhu ingatholakali leyo mpuphu ezitolo. Emkambo wensitha lapho itholakala khona ibiza imali ephezulu, kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Council Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ayitholakala impuphu lokho kuhlupha njengalokho kwakuhlupha endaweni eziningi sekuhlupha kakhulu okwedlula ngozibandlela, ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lo hulumende. Into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu, okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi lizwe livuke ngendlela efaneleyo.
Amakuponi ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu, ona ayatholakala yini, luyasebenza yini lolo hlelo?
Lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa amakhuphoni lapha lalaphana, kodwa asonto encedayo. Amakhuphoni akhona athenga impuphu evela ngaphi? Into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni bangaze babe nangobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion, into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni kaso zancede lapho kungela mpuphu khona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makhuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphande abuya azongena ngendlela efaneleyo. Kodwa okwenzakalayo futhi abuya bona laba bantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo, bagayise impuphu bazibele. Abanye okunye bayekuphi inkomo, abanye bayethinithini, ngamanyana nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe, into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala.
Lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube, ngoba abantu bathwele nzima bayalamba ezindlini lasemakhaya lapha?
Okokuqala, nginethemba abantu kuyokuswelakala kwempuphu khona lokhu kulokhu abakubonayo. Kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile. Ungaphiwa ithuba lokuvota, uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo, ukhangele abantu abangakupha lezo zinto. Ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje, ifertilizer yanamhlanje, irayisi yanamhlanje, ngokuba ngemva kwefertilizer, ngemva kwerayisi uzathwala nzima okunye okumangalisayo. Into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu, abantu olethebo elihlonipha abantu okwaziyo ukuthi asuse i-corruption lesi yahlala phakathi kwelizwe okwazi ukuyathenga amabele okwakhathesa akula mali yokuthi kuthengwe umumbu ngokuba umbuso ungamanga kahle akula muntu oletha izimali akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumende lezinqumo zikahulumende kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangaletha imali phakathi kwelizwe xa imali ingekho impupha zisezibe khona usizi luzaqhubeka lukhona phakathi kwelizwe
ku-black market lapho etholakala khona impupho ithengiswa malini
impupho etholakala kakhulu ile evela ngaphandle iye yandile evela eSouth Africa evela eBotswana iyonga ithola ngabo 120 bondi kusiya phezulu nxa ube lenhlanhla usungachayisana le 100 kodwa kulapha ethengiswa ikhona le evela ngaphandle le yangakithi inxa ikhona uzayithola khona lapho ngabo 90 100 la kusiya phezulu kodwa kayikho vele njengoba ngisho impupho yangkhona ungayithola lapha lalaphana eGo kodwa iyabe ibiza imali ephezu kwale uhulumende ayibekayo angithi uhulumende wathi $70.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 sehlulekile ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngalolu daba. Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuza kuba licala ukubhadala kumbe ukuthenga ngemali yaphandle kwelizwe. Kodwa imithelo yemisakazo amalayisensi intengo yamafutha ezimoto lokunye okuningi sokubhadalwa ngedola leMelika. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kujengisa ukwehluleka kokuvuselela umnotho kukahulumende lomphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Ncube uthe uthatha intambo abanye bamncoma besithi ukhaliphile njalo uzavuselela umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uqoqele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Angiboni ukuthi benza ngoba uduko esinalo is not uduko olokuthi abantu akula mali lapha eZimbabwe. Uduko olukhona yukuthi abantu abala confidence ku-system ekhona kaphezu kuhulumende ukhona kaphezu ilo uduko esinalo. So ama-policies even engabuya abantu abasathembi ukuthi uhulumende uyabatshela iqiniso ngoba sebekubonile ukuthi uhulumende lo uyaqamba amanga from time to time. Uzakhumbula indaba yezimdola ngo-2008 uzakhumbula njalo indaba yamabhoni ukuthi uhulumende uyaqamba amanga. So for that reason angibona ukuthi imizamo le izanceda kakhulu.
Kodwa yena umnumzana Mthuli Ncube siyakhumbula ukubana engakangeni lakuhulumende ngumuntu wayesithi ibond not lihambe kodwa sengenile kasakhulumela ngakho ubona njani
yilo uduku alalo elokuthi nxa esebenzele i-ZANU-PF ivame uba nama-populist policy okuthi abantu babenze ngani bayathaba for a few minutes kodwa kungasebenzi lutho. So ubona njengani yilo uduku aselalo khathesho lokuthi ama-policies asinika wona ngokuthi abantu bake bazuza i-relief okwesikhathana nje kodwa uduku lungapheli. Izakhumbula ukuthi uba umnankakho uthi ekirande qala ukukhuluma ngama-subsidy ukuthi kuzaba ne-subsidy ebhubhu and so on. So into ezinjengalezo ezokuthi i-policy person ye-ZANU-PF ayiqaci ukuthi ihamba kanjani. Yikho osokumhlupho ubabomthuli ngoba imizamo yakhe yonke kumele njalo ivunywe i-police bureau labanye ama-organs awe-political party kodwa kuyabe kungasebenzeli bantu kuyawusebenzeli i-ZANU-PF.
Kodwa yona imizamo yakhe singathi uyayenza kungangeneli uhulumende yini kakhulu ezinye iziphathamandla.
Ungakhangela uzobona ukuthi isandla sikahulumende sikhona ngoba ungakhangela even i-statement sakhe esayizono ukuyefuthi yena i-reserve bank ingangenela ku-currency stabilization leyo nxa when necessary. So nxa i-reserve bank abantu bengelathemba layo then uyasitshela ukuthi ingangenela ukuthi i-stabilize i-currency when necessary. So asabona ukuthi i-independence yangikhona e-system abayibuzisa hearing nathi ngoba abantu abasebekhanye lokuthi kuzaba ne-system enter kodwa ngokubona kwami i-system leyo iyabe ingekho ngoba i-reserve bank isandi lase-reserve bank siyasikhona sibili and i-reserve bank bayabengabona ukuthi khona labo leli eleZimbabwe seligukudeka ngendlela abangayifuniyo bengangenela or something like that. So into ezinjengalezo ezokuthi uhulumende wethuthi li-independent kodwa i-independence yangikhona singayiboni yikho okusenze abantu belahle iphepha.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheba ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe wekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Nairobi kwele Kenya. Isibhedlela sempilo kobulawayo besifakatshelwe liqula lengcwethi kwezempila kahle ebezivela kwele Bilitane zizofundisa odokotela labongi ngokwelatshwa komkhuhlane wezinso kusetshenziswa ubuciko bakulezi nsuku ibiopsy leperitoneal treatment. U-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula lengcwethi yezisebenzela esibhedlela se-Durban and Bethune England belikhokelwa ngudokotela Nathan Cole emveni kokunxusa isizalwane seZimbabwe ehlala lokusebenzela eBilitane. UNkosazana Toska Fairchild yena-ke ngumsekeli kandunankulu wesibhedlela se-North Staffordshire Combined Healthcare Trust. UNkosazana Fairchild uchasisa uhombo labo lweZimbabwe sokulezinye indlela zakulezi nsuku zokuhlola umkhuhlane wezinso kusetshenziswa i-biopsy ukuze ubonakale ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo njalo isigulane singelatshwa njani okungenziwayo ezibhedlela zeZimbabwe.
Nxa kuthiwa i-biopsy kutsho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambe layo bayekhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani. Leyo nto abayenzileyo isile minyaka engafika 20 years ingakazi yenzakale empilo yikho bahambe bejabulile sibili ukuthi bakwanisile ukwenza lokho.
UNkosazana Fairchild uthi isibhedlela sempilo sidinga usekelo olukhulu njalo zulu wonke kumele aphatheke ekuncediseni lesi sibhedlela umama ongakafiki esibangeni sokuthi awusalungiseki.
Sinesifiso sokuthi umsebenzi lo sibenze empilo siwenze okwesikhathi okungadlula iminyaka engu-5 sibuyele siyobona ukuthi ukufundisa lokho abakwenzileyo balokho bekwazi yini abakufundiswayo. Njalo banesifiso sokuthi bathathe uDr. Khajawo maybe lo sister Nkomo la kulo sister omunye osebenza kakhulu sibili khonaphana esibhedlela usister Nkomo ku-renal unit ukuthi bababise ngapha e-UK esibhedlela seDurban bazobafundisa bebone ukuthi bengayenza kanjani.
Isibhedlela sempilo silo dokotela oyedwa owelapha umkhuhlane wezinso oyinto emangalise iqula leNgilandi ebelethelekele lesi sibhedlela. UDokotela Shepherd Kajao nguye yedwa okhangele zonke izigulane zomkhuhlane lo empilo. Yena-ke ubonga iincwedwe zeNgilandi ngomsebenzi wazo wokuzofundisa abanye bakhe kweleZimbabwe.
We are grateful with the visit that we had from International Society of Nephrology.
Ndiyajabula kakhulu ngokuvakatshelwa zingcwethi lezi. Kusebenzekile kakhulu. Bafundisile amadokotela ayizikhombisa lomongikazi abalitshumi lanhlanu. Kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye labantu abalolwazi njengengcwethi lezi.
UNkosazana Toska Fairchild uthi ingcwethi lezi zithinteke kakhulu nezikubona esibhedlela sempilo lenswelo ezikhona njalo makhanele ukuqhubela phambili besebenzelana labanye babo besibhedlela sempilo.
Kuningi kakhulu abakushotayo esingancedisa khona. Amadokotela lamanesi basebenza nzima. Abanye bangkhona basebenza bengagqokanga ama-uniform. Maybe singakhangela ukuthi singabanceda kanjani. Ikakhulu engibone ukushoda i-equipment lemithi. Ngisicela kakhulu ukuthi sibambane ukuthi into yokuqala sisebenze lo Dr. Kony, lo Dr. Khajawo ukuthi yini abakufisayo ukuthi sibancedise ukwenzela ukuthi i-renal unit yakobulawayo ingavalwa.
Ingcwethu ze-Britain lezi zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi athenge imitshina emitsha yakulezi nsuku njalo afundise odokotela indlela ezintsha ezingaduliyo zokwelapha umkhuhlane wezinso. Zithi njalo kuqakathekile ukusebenzisa indlela ezintsha ezalapha masinya umkhuhlane wezinso ukuze izigulane eziningi ziphephe hathi ukuthembela kwelapheni ngomtshina we-dialysis. Kuphela yona ithatha isikhathi eside njalo imbadala yayo ingafinyelelwa ngabaningi. Ngimela Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Christopher Kotore owavuka uBova wabulala abantu abagoqela isihlobo sakhe omakhelwane lomntwana owayeleminyaka eyisikhombisa lomunye owayelomnyaka owodwa owayebelethwe kanye lonina elusulu ebhinga umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esetheswa icala lokubulala. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umnumzana Kotore oleminyaka engamachumi amathathu owayefike kulindawo evela eGokwe utshele umantshi ukuthi wabulala laba abantu abahlanu ngoba wayetshona elephupho lapho ayebabona bemvakatshela belengulube besithusela ukuthi bazambulala lapho elele. Umantshi uthe umnumzana Kotore kufanele ahlolwe ingqondo ngodokotela ababili abazingcwethi kulokhu njalo aphindele emthethwandaba mhla ka-24 kuyona le inyanga. Waxotshanisana lowesifazana wayebelethe umntwana emhlane wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubiko wabophela inkomo esihlahleni layo wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Wabotshwa esebuyele kulumuzi lapho athi ufuna umlilo wokosa umumbu wethusela amapholisa ayesesililweni amdubula enyaweni andubana ambopha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 lani balaleli. Mina igama lami ngomama uNgangizwe. Ngikhathazeke ngomumo weZimbabwe ukuthi shwa ababusi bazadlala ngathi kuze kube nini. Abakhathali ngathi ngitshola kancane abalandaba lathi ukuthi yini engaka ebenza bebelenhliziyo ezilukhulu kangaka. Abantu bafa every day, abantu bayagula, akula muthi, akula maphilisi, akulani. Kanti ngabantu abanjani abantu abakhokhela iZimbabwe? iZimbabwe kulilizwe elinothe kangaka kodwa siye bengabayanga sihlekwe umhlaba jikelele ngenxa yabantu abalutshwana abaselfish. Hayi cha, ngiyabonga abalaleli lakini basakazi.
Unyoni, mina yabona into eyenzisa ubuhlungu ngendaba yokuba belokhu beusiza emsakazweni lapho lawa ngezano bekhalakhala ngesithi amasimu ukulima yokwenza ukuthi America ithathele ukuze khula amazwe alinywayo ukuthi America ngayo wathathelile ukuze ithathe iyabazonda. iSouth Africa kuyalinywa umumbu ukhona sikudla manje iSouth Africa wayengafakwa ama-sanction ngenxa yamasimu yabo. Bayenze i-land reform and organized la bayephalamende kuyakhulunyelanwa eyabo yayibulala belungu isenzane kurechwa abantu kusenziwani eyaye ngokuthi beyali besembusweni abazama ukuthi bebefake ukuthi yenze ukuthi benemasanction. Amasanction ayaziwa ukuthi kathi uzamara abekho wathathwa ngumuntu egelwa ebhabhashophu elizweni elikhululekileyo wanyamalala umuntu for good ondabanyane owafaka iblawayo lwa baningi mangaka amabhesi ayehluphuhlukuluza abantu ngo-2000 la komo uchuma unalo ugawule kathi unomgwadi beza besitshela istori asifunda kulalela istori zabo lezi ziyasenza uzikhuluma amagama amabi engakhulunywa emoyeni. Kodwa into engicela nje ukuthi abantu abanjengangakuthiwa mina nginechance yokukhuluma nabo labo America bengiyatshela ukuthi bethi izanu beyishaye nge-sanction izanu yonke beshaye i-membership esemakhaya beze beshaye nohulumeni wakhona maybe ungalunga ekhaya ngoba mabelo ukuthi bayancengwa beloku besenzelwa angathi babakufakwa amagama abantu abayi-3 nje babeloku besibangela umsindo emsakazweni. Ufuna ukuzwa indaba zabo zemkhuhlane wecorona la silethelwa onto ozanu la besifakele into yabo. Amen.
Mina udaba lami engangena ngalo lapha udaba lomkhuhlane lokhona bese ngikhalela ilizwe lakithi laseZimbabwe kwelo sizi ngakhulu ngalo ngenxa yokuthi ilizwe lisemqokeni ngendaba yenhlupheko abantu bathole nzima. Ma umkhuhlane lo ungangena ilizwe laseZimbabwe kungala mithi yokuthi abantu basizwe. Abantu abalezimali zabaphuma besiyasizwa amazweni angaphesheya. So thina esingela mali uNkulunkulu ngaye engafaka isandla somusa bese kuthi sivikeleke kulowo mkhuhlane alubuyele emuva luyamemetheka luyaphambili lohlupho olukhona eZimbabwe losizi kakhulu.
Salone masakazi bangazika eHabroni abantu besindebile bakamthwakazi ngicela bangizwe ngifisa ukubane abaphume entweni yokuncedisana lesitha ukuthi kungcwatshwa kugejwa amathambo abantu begugurawundi bangcwatshwe baphume kukho bengasetshenziswa isitha onguye umabulala. Into le ifuze ibe nendlela yokuthi nxa kuqalisa ukugejwa kugejwa sokuthweni sokuvunyelwaneni xa usungugebha ugqibela ugebha besiyangcwatshwa yikuvala ukuthi inani leliyana alibulalayo ligcine lingawelanga kugcine sokuphuma inani elincane. Nga ikhomishina leyi kayisiyo yesikhothamate okokuqala kufuze umuntu lo akhulume ukuthi ngoba nguye wayekhokhela atsho ukuthi wathi abantu labana kabangu-20,000 bangaki sazi inani labo abalibhala kuhulumende bengakagejwa babekwa endaweni ezingaki bale mephu yokuthi babangcwaba ngaphi na ngoba silabanye abadliwa izingwenya labanye bachiselwe ezindlini baba ngumlotha kutsho ukuthi labo bazasala phandle bangasabalwanga. Ngizakhethwa sibe babili sibe bathathu isiqambo ukuthi ubaba nangwana lo mali umami nangwana sibe sibabani sibe siba bathathu esigabeni sokuphelile kanti kulaba abachiselwe ezindlini batsha baba yimlotha kulabathathwa bakwangcwatshwa emigodini ekhatshana angxenye phandle kabuthakazi ngaseziyazimila leyo because funa ukuthi uhulumente aqala avume ukuthi bangaki lanxa inamba yakhe ingafanani yekhomishini eyakhipha ukuthi 20,000 ababo bangaki ababulalayo. Okokugcina ikugrawundi eyiye ayisebenzisayo ukuquma abantu ukubulala abantu ingaphi ngoba akusela 5 brigade lapha lelizweni iphila ingaphi ngalesi sikhathi labakhokheli bayo o-company commander bobani bani sibazi abantu labo kuhulumente ngakuvuma lokho kuyabe khanya ukuthi uzimisele sokungakuhanjwa kuyegejwa-ke kungcwatshwa abantu ngokutsha ufuna ukusisebenzisa abantu besindebeleni basivukenini njengobe sisebenzisile wathatha umhlaba wathatha into yonke yonke into namhlibiza umuntu wesishoneni abantu besindebeleni esentuthwini nje ahla lutho siphephele emazweni siyahlupheka imisebenzi bayithethe yonke into bayithethe ibiza bona ngoba babevele bebulala abantu ngekugrawundi befuna umhlaba kamthwakazi. Yikho sifuna ukuthi uhulumende lekavezinto lezoqala ukuze simncediseni ukugebha engasithumi ukuthi sigebhe nini kusasemasinyani kakhulu. Ngiyabonga.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streama khona kanye lalabo abasilandelayo ke emsakazweni ereduyeni. Silothabisane Ncube, silokhethiwe Ncube, Vasivukisa, silovodloza Ishweti, silo Ashton Svanda, silo Musa Mazibuko. Uthi livuka njani mamhlanga mtakagogo? Ngivukisele abakwamathema enkayi. Ye, siyalivukisa ke womathema enkayi. Uthi ngibukele ngise Randburg lezulu liyana khona ngale. U-analyze Indlovu la uthi livuke njani msakazi, lo Joseph Nyathi uthi livuka njani msakazi, labalaleli be-Studio 7. Hayi ke liqhubeke lithumela imbiko yenu balaleli, sizayitshaya lapha ecingweni leyo engaphumanga, libekezele iyeza kumalanga alandelayo. Okwamanje ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amakhulu aphikisayo kwele Malawi, ele Malawi Congress Party lele United Transformation Movement asebumbe umanyano phambilini kokhetho lonyanga ezayo. Amabandla la yiwo awaphikisa umthethwandaba impumela yokhetho lomnyaka odluleyo eyalahlelwa khatshana ngumthethwandaba kwathiwa kufanele kube lokhetho olutsha i-rerun. Ibandla eliphikisayo lalo selibumbe umanyano okusobala ukuthi ziyabe zindala zombili. Abantu ababili babulewe ngolwesithathu ntambama eKenya esigabeni seMandera esiduzane leSomali, njalo omunye ulokhu engakabonakali kulandela ukuhlaselwa ngabantu Abakade behlome ngemibhobho abacatshangelwa ukuthi ngamalwe cacha awe al-Shabaab. Abokholo lwesi-Muslim olwedlulisa amalawulo. Umchayeli webhasi utshele iVoice of America ukuthi ibhasi yakhe ivinjwe ngeyinye imota. Njalo wezwa umbhobho ukhala emaceleni womabili. Wabona abantu abangafika amachumi amathathu begqoke amayunifomu amasocha bathi wonke umuntu aphume ebhasini ngoba badinga abantu abangasibo bokholo lwesi-Muslim labangahlali kuleyo ndawo. Abatshonileyo bacatshangelwa ukuthi bebesemoteni okuyiyo esetshenzisiwe ngamalwe cacha ukuvimba umgwaqo besebenzise umaqhuphula ukuyimisa. Ngakho obuleweyo obesebhasini. Amalicacha e-Al-Shabaab abelokhu elisana lohulumende weKenya kusukela ngomnyaka ka-2011 lapho eleKenya elathumela amabutho eSomali ukuthi ancedise umanyano we-African Union ukulwisana lawo. Okwamanje ke yebo ke okwenzakala eMelika namhlanje idolobha leNew York ngolesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane leCoronavirus selizaphathwa njengestate of emergency njalo sokulamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu abantu asebehlaselwe yilo lanxa kucatshangelwa ukuthi inani leli lingafika kunkulungwane eyodwa. Ngalokho sokungamiswa ukusebenza kwamabhasi, izitimela njalo kube lamakhefyu. Abantu sebexwayiswe ukuthi bengalahlekelwa imisebenzi, bexotshwe ezindlini, amabhizimusi avalwe njalo lokudla kusilele. Emadolobheni eMaryland le-Ohio izikolo zonke zizavalwa okwesikhatshana. Indawo yokuzithokozisa iDisneyland layo isivalwa. Abantu abasavunyelwa kuya edale leCongress leSenate njalo imidlalo yebasketball layo isimisiwe. lobola lo ke ngu Cooksman ehamba lo Madlela Skobokhobo lo SFG Mzwazwa besithi uzangikhomba silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.